Indaba ngamafitshane ku Studio 7 Zimminute zivela ngapha emsakazweni we Voice of America ose Washington DC. Okusendabeni zethu lamhlanje ngo 8 Ntambama. Siqhubeka sikhangela udaba olohluphayo kulezinsuku olesinqomo semthethwandaba weConstitutional Court esokuthi ukhetho kumele lwenziwe inyanga kaNtulikazi ingakedluli. Inhloko kaHulumende uMnumzana Morgan Tsvangirai uqhubekela phambili ngohambo lwakhe lokwethekelela kobulawayo ehlangana lenhlanganiso ezizimeleyo ezamabandla okholo kanye lezezisebenzi. Inhlanganiso ye-International Monetary Fund yamukela isicelo esedulwe iZimbabwe nyakenye esokuhlela indlela engahlawula ngayo izikwelete zayo kulinhlanganiso. Lezi yizo ezinye zezindaba ezimqoka kuhlelo lwedula lamhlanje ntambama ngo 8 p.m. Lingakhohlwa uhlelo lweStudio 7 Live Talk ngo 8:30 p.m. lapho esikhangela khona udaba lwesinqumo seConstitutional Court. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa kulumsakazo.